sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Wamukela ku Studio 7 ngesonto mhla zintathu kumbimbi 2024 Mkhipsi Dube. Endaweni zethu lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu kulandela ukuthuselwa ngowathi kule bhomba elithiwe eButuan Falls.
Izaphu yilo ibandla eliphisayo emalangeni elibonakala limelana lokho kwenziwa nguhulumente. Sikhona sinanzelela ukuthi mhlawumbe kukhona esingakwenzi ukuhle okwenza kuba ngasifodeli.
Amabandla aphikisayo athi kawanyamalalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye.
Amabandla laba ayebekhangelele esithi yi-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babebekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Bengaparticipate kuma-election sebethola ukudla.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi asabonakali kwezombusazwe amabandla aphikisayo ngoba adinga imali. Salathulele zabatsha lezokhulu lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulikhangelelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu eVictoria Falls kulandela ukuthuselwa ukuba kule bhomba ethiwe eVictoria Falls Airport. Uhulumende uthi uMnangagwa uza kuthula amazwi aqakathekileyo emhlanganweni lo ohlaziya ezokuphehlwa komlilo kagesi lokunye. Wehluleka uyafika emhlanganweni lo sokuthule umbiko wafakwa ebulenjini ngozibiza ngokuthi nguJodo esithi kuthiwe ibhomba emagcekeni endizamtshina eVictoria Falls. Indizamtshina eyayithwele uMnangagwa yagcina ibuyela eHarare.
Kathi seKZN kumanifesto lonke ye-EFF. Sithe sisuka khonaphana sabuya back ngkhaya. Unfortunately, salahlekelwa ngama-fighters ethu ayi-2. Namhlanje
izaphu yilo ibandla eliphisayo.
Namhlanje sincoba omunye wethu, kodwa hayi kade kungayisikuthi nje usichile ngokuthi kade gula. Lo munye nje wasichiya ngelokhu zengengozi yemoto. So sikhona sibila sikuthi sicatshile sikhona and siyakha ama-structures.
Nina abantu balithule vela sisabonakali ukhetho solwadlula lakuthatha lokuthathayo lachaphansi.
Ah, sikhona hayi ngitsho abantu kufuze besixolele nje ukuthi hayi kukhona nje okukhona ukuthi into esuke iyaphazamisa iyona leyo eyama-infighting. ABCCC iye icini overshadow abantu abasakhangela ukuthi kulezi izinto lezi inhlelo ezenzakalayo. Thina sibizi siyakha ama structures ilizwe lonke. Kade se Mondoro the other day and SG wethu kade se Maswingo. Next week I think was a Victoria Falls. So siyayenza ama programs ukuthi thina singakwenziyo ukuthi sihlabe umkhosi kumbe sithethise sizama ukuthi thina siyenza lokho senza lokho thina siyakha ama structures. And also thina the fact that siyavuma okunye sikubona kwenziwa ngcono. And njalo siya kuncoma xa sikubona ukuthi whether i-government kumbe ngenye opposition. So thina singani thina asibonakali ngoba abantu bafuna ukubona umuntu othethisayo olwayo okhuluma kubi ngabanye abantu kumbe othethisa i-government. Yibo abantu abakhanya ngani ama-media houses eZimbabwe amanye acover such people. Thina abasikhavi ngoba asithethisi that much.
Ye, kodwa abanye bathi ukuthula kwenu kuveza ukuthi lisebenza lezandla.
Hayi, akutsho konoko. Vele abantu abahlala besitsho njalo ngama-elections mina i-CCC labanye bandi-campaignile besithi mina ngiyindose i-ZANU-PF kuyikuthi mina nzange ngenze i-interview enjalo. kodwa mina into engayichoyo ukuthi mina amboni kuloncedo ukuthi nxa amboni into embi ngithethise upresident welizwe. I'll rather put a proposal, even request a meeting, njenge leader ye opposition. Ngiyefaka ama position ukuthi hayi president, mina ngibone ngani ulahleke lapha lalapha lalapha. Ngoba after my elections azange sibone any one of us ama leaders kumbe opposition eyamso president e court yathi hayi kakhethwa ngakuhle.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le Economic Freedom Fighters, oqoka le Studio 7 eseLondon. Udaba lapha akhuluma ngalo ngokuthi amabandla aphikisayo athi kawanyamalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye. Athi kunzima ukwenza imikhankaso eminingi ngenxa yokuswela imali njalo locuku lukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa ibandla eliphikisayo lithi amabandla aphikisayo kodwa ibandla elibusayo lithi amabandla abusayo aphikisayo amaningi adinga imali kumbe okungabanceda empilweni hathi ukulela okufiswa ngoZulu. Sixoxe njalo ngodaba lolo lomnumzana Mthulisiyana na webandla lezaphu lo usimbalana ngunobhala jikelele wezaphu.
Izaphu yilo ibandla eliphikisayo emalangeni elibonakala limelana lokho kwenziwa ngokuhulumente. Sibhalele uMnangagwa incwadi simtshele ukuthi into ayenzayo lezi nduna asivumelane layo. Sisuka lapho sayenza i-press conference eHarare sisiya adressa sitshela abantu ukuthi khona siya ngathi. Lo Mnangagwa simkhumbuza ukuthi lokho akwenzayo kayisikho. Khathesi sile program esiyenzayo siqoxa abantu abatsha ukuthi batshengisele ukungaphatheki kuhle ngohulumende ngaphansi kwe-hashtag ethi 2028 is too far. U-2028 ukhatshana. Ngoba sesiqale iprogram yokuthi siqoqe abantu beZimbabwe sithi khona kasifuni ukuthi uhulumende lo khona akukhokhele ngendlela akhokhela ngayo kuze kuyefika ku-2028. So sikhona mhlawumbe umsindo esiwenzayo awukambi mihleli kodwa kukhona okwenzakalayo njengabantu beZimbabwe. Siyabamela abantu obahlukuluzayo siyabakhulukela.
Kodwa abantu bathi phela kuma-by elections abazange bekubone, izapho abazange beyibone kuma-by elections. Ngakho-ke basekelizana ngokutsho kwabo.
Umuntu otsho njalo uyabe ngelaqinisa. Ama-by election esingangena ngakuwo yilawa okucina owine khona uGeorge Huma labanye. Wonke ama-by elections abekhona sivela ku-elections sikhontestile impumla yakhona kokulwaya isegcekeni sizana lecandidate futhi eBridge West umama uTorisi. So sikhona siyakhontesta. Uhlupho wabadube uyakwazi ukuthi ungena kukhetho noma-election kuyadula ukubhalisa u-MP kuyadula ukukhampeyna. So sinanzelele ukuthi mhlawumbe abantu kukhona esingakwenzi ukuhle okwenza abantu bangasivoteli. Sangena ku-drawing board kukhona esikulungisa. 2023 singenile abantu abasivotela ngendaweni eziningi. Wayenziwa i-by election sangena futhi abantu abasivotelanga. So angazi ukuthi othi kasikubone ku-by election uyabe sitsho ngapi ngoba wonke ama-by election besikhona.
UMnumzana Mthulisiyana na nguNobhala Jikelele webandla lezaphu bexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okubandla lezanu PF uMnumzana Kutambusaka uthi amabandla aphikisayo aphanda imali kwezombusazwe.
Amabandla laba ayebekhangelele esithi yi-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babebekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Njalo abanye bakhona singakhayela ukhetho oluphelileyo bebengabantu kade befuna ukuparticipate wenza ukuthi bebe part of i-Poland. Ngoba bebekwazi ukuthi i-Poland yaphiwa izimota last government. So bathi hhayi singaba part of i-Poland. Lathi siyakwanisa ukuthola izimoto. So injongo ngeyokuthi bengasutha njani bengadla njani aso njongo yokumuva ilizwe lisiya phambili. Njalo labo nxa besiya kukhetho abakhayeleleli ukuthi bewine bakhona nje ukuthi besikhukhumise izikhwama zabo kuphela.
Yikuthi khona abanye abathi okwenza bengakwenzi khonokho besabe ibandla lezanu p f lokucuka okunye okumangalisayo njalo lincindezela uZulu. So babe sesaba phela bathi hayi lapha kulo buzima njalo bala mali.
Hayi kuqathekile ukuthi akula muntu esaba ibandla ungalesaba njani after election ngesikhathi siqakathekile se-election ungalesaba usiyakhontesta. Nje siyakwazi ukuthi bona bathutha ole bhora ngomakwayo. Izanu p f ingatshona isihlupho kungamabandla okuncane lokhu ukuthi kube njani. Mina siyakufuna sibili ukuthi kube khona ukwenzela ukuthi kube le democracy. Akula nto ebangayesaba nje kubandla lezanu p f. Njalo abakwenzayo okungafuna imali kuyini after election ongafuna imali kwenzakala during election. After election kumele kuphela besebenzele uZulu, bekhulumela ivoice yabo izwakale, beattend la ama programs enze ukuthi ilizwe liye phambili. Akula engingabona ukufuna imali. Njalo iZanu PF abayesabi, banga asibo magwala ukuthi uthabe ngesabi iZanu PF yokuthi ngesikhathi siya campaign abaye bekhona besithi sivoteleni, bese bezayisaba sesiqedile njalo.
Lo ngumnumzana Nkululeko Msanga obexoxa le Studio 7 eseHarare. Siyangena kusigaba esilandelayo, sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhutshwa umhlangano omkhulu namhla kwele Djibouti, lapho kukhulunywa ngokumiswa impi esabekayo ephakathi kwele Israel labamele iHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Lokhu kuqhubekela phambili impi kwele Ukraine, ilizwe leli lisithi seliphelelwa izikhali. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eWashington.
Sigcina masiko wena,
owenze usenziwe
manje. Sigcina namasiko
wena,
sizwe ezamasiko. Kuzamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke. Namhla sikhona ngale ke lapho ke okule inkosi ubunelani lobhengula wagidwa umndeni wakwaKhumalo uba inkosi yesizwe sikaMthokazi. Sixoxa lesikhulumeli sakhe umnumzana Bonman Khumalo. Khumalo, uzawamukela kuhlelo kwakho.
Ngiyabonga kakhulu Msakazi.
Yes, sizokuthiwa ke selilungiselele ukuya kodakamela. Kulani khona ngale?
Wethu impahla mhlonishwa siya khona kodakamela. Udakamela iFriday ka-5 April. Kuyi-lecture, kuyimfundiso nje, imfundiso ngembali yethu singamaNdebele. Bese kuthi u-6 ke sokulusuku lwemgido, kube losuku lokupha imiklomelo kulabo abantu abeze kahle esigabeni, njengalokhu enza kumnyaka ophelileyo uInduna uDakamele. So-ke hayi kuyadliwa, kuyafundiswa, siyagiya, siyasina, kumnandi kunjeya.
Ikhangelo labo ukuthi bathole imiklomelo ngabantu abanjani, izicoco lezi kume njani? Bakhethwa mbani?
Bayakhethana bona. Umuntu mhlawumbe ofuya kuhle kakhulu, onakekela izifuyo, umuntu olima kakhulu, abantwana abenza kahle ezikolweni ku-sports, abantwana abenza kahle ezikolweni ngezifundo nje zeklasini, yibo labo abantu abaphiwa imivuzo. Kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi abazinikele emsebenzini abayenzayo.
Ye, uqade kangakanani khonokho?
Lokho mhlonishwa kuyakhuthaza abantwana ukuthi uma ungela moya ukukhompyutha ukuncintisana labanye abantu uyasuthiseka loba yisiphi izinga okulo. Kodwa uma lisenza into ngokuncintisana, wonke umuntu ufuna ukuthi ayintamba abe ngunumber one. Yiwumoya omuhle lo esifuna ukuwufaka ebantwaneni ukuthi bathi excel in what they are doing, baphumelele ezifundweni laba aba-intelligent, laba abagudwa balesipho se-sports baphumelele. Ngoba kuyakhuthaza. Nxa kungekho ukuncintisana, abantu abakhuthali ukwenza izinto. Kodwa umuntu ungafaka ukuthi kwele competition kulo mvuzo, umuntu uyafaka amandla entweni ayenzayo. Kuyasithuthukisa isizwe lokho.
Ye, lo ngubaba uBonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa umndeni wakwaKhumalo, uba yinkosi yesizwe sikaMthokazi. Siyabonga kakhulu Khumalo, ungajoka kusasa ba. So isikhathi sezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisibanda.
Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo, njalo ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba sizaba lesikhathi esihle sonke.
Usiphatheleni mfundisi.
Kuleli viki ngifuna sikhangele udaba oluhlupha abantu abaningi nxa sikhuluma ngenkonzo kumbe ukuyakhonza. Lolu ludaba lomnikelo kumbe ukukhupha njalo kwechumi. Abantu abaningi ngenxa yokuba bahlangana labantu abathina engxenye bebatsotsa imali kumbe bebenza bekhipha izimali ngendlela engayisiyo uJesu asifundisa ukuba sikwenze basuka balimali kakhulu. Ngakho ngizobala kwabaseKorinte abokuqala ichapter nga-16 sibala uverse ka-1-2. Ukhuluma ngomnikelo mayelana lomnikelo onikelelwa abantu bakaNkulunkulu. Yenzani lokhu engatshela amabandla aseGalatiya ukuba akwenze. Ngosuku lwakuqala maviki wonke yilo lalo wenu kabeke eceleni imali ethize kusiya mayelana leholo lakhe ayigcine ukuze kuthe kufikeni kwami kungabi lokuqoqa okwenzikwayo. Siyananzelela lapha ukuba uPaul wayebhalela abazalwane baseKorinti ekhuluma labo ngodaba lomnikelo. Ngibona kulezinto ezithize esingazifunda lapha akhuluma ngazo. Okokuqala, okungcono ngekho mgceke kuba kuthi ukuthi lolu daba lokunikelwa lwalukhona njalo kubandla elitsha esingathi bandla le-Testament elitsha, ibandla elaliqaliswe kusukela kuJesu. Ngathi indaba yokunikela ayiphelelanga nje kuphela ku-Old Testament kumbe ku-Testament elidala. Njalo sinanzelela ukuthi kuleli Testament elidala nxa umuntu wayesiza ukuzohlangana loThixo kwakusiba khona umnikelo owawudingakala. Abantu babeletha imbuzi, abantu belethe izinkomo, abantu belethe izimvu ikakhulu ukuze bathethelelwe izono zabo. Kodwa siyakwazi ukuba umnikelo owabakhona owacima yonke leyo mnikelo nxa sikhuluma ngokuthethelelwa kwezono kwakunguJesu Kristu. Ngakho kutsho ukuthi okokuqala uNkulunkulu wanikela yena ngokwakhe mathupha, wanikela umnikelo owedlula owethu sonke. So ngakho-ke nxa umuntu esiza ebandleni ezonikela kalandanga ukuzonikela ukuthi azathethelele izono zakhe, kumele alethe olunye ulutho. Lokhu sokwabhadalwa nguJesu, sokwabhadalwa nguNkulunkulu ngokufa kukaJesu Kristu. Kodwa-ke siyananzelela ukuthi njalo abantu babesibanga balesivuno uNkulunkulu wayesithi lethani izivuno zenu zokuqala, kube yindlela yokubonga uNkulunkulu ngokupha asenzele khona. Ngoba yonke into esilayo siyiphiwe nguye uNkulunkulu. Ngakho siyabe sibisela kuye, nxa sinikela sibisela kuNkulunkulu kuyisibongo, njalo kuyikunanzelela ukuba yonke into esilayo, yonke into esiyitholayo ayisithi ukuthi sihlakaniphile kumbe sikuthole ngamandla ethu, kodwa sikuthole ngenxa yokuthi sikuphiwe kuThixo.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngifuna sigqibe ngalokho ukuba yilo nalo wethu kumele uzibuze ukuba kambe wena uNkulunkulu umbonga njani esigabeni sokumkhonza ngemnikelo. Ngoba ukunikela yikumkhonza uNkulunkulu. Ukwenza ngenxa yokuthi ufuqe ngomunye umuntu kumbe ukwenza ngenxa yokuthi uyamthanda uJehova njalo uyambonga. Asithandazeni. Baba, igama likaJesu khulumisana lathi enhliziyweni zethu ukuze Baba konke lokho esilakho sikulethe kuwe. Sibonga njalo singabantu abakwaziyo ukuba yonke into iqala kuwe njalo yonke into izophetha kuwe. Sibongile Baba ngegama likaJesu. Kusisa abantu abakho abalaleleyo, sizahlangana njalo ngeviki elizayo. Amen. INkosi libusise. Asihlanganeni ngeviki elizayo, sikhuthazana njalo ngombhalo.
Lobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyakhulu untungami linkomo sike sizwe ukudabuka ngcube kuhlelo lwabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa loNkosazana Samantha Sibanda owasungula inhlanganiso ye-Signs of Hope Trust exoxa ngodaba lokuthuthukiswa kwabakhubazekileyo ukuze bathole imitshina abayidingayo.
Ukukhipha i-value added tax kuma-assistive devices yinto e-right kakhulu eyenziwe yi-Ministry of Finance. Nxa sikukhangele thina abantu bayasebethenga impahla leyi ngentengo eziphezulu. So nxa sikhangele ukukhishwa kwayo i-value added tax leyi, sibona ukuthi intengo yangkhona izabe ilokhu iphansi.
Okusetshenziswa ngabakhubazekileyo lokhu okuthiwa ngama-assistive devices kugoqela imitshina iphi?
Ukhangele izinto ezincedisayo ancedisa umuntu ukuthi ephathiseke empilweni yakhe. Sikhangelele ukuthi nxa umuntu engezwa kuhle endlebeni uyabeza thenga like ama hearing aids, abanye abangaboniyo bahamba ngama walking sticks, abanye basebenzisa ama wheelchair, abanye basebenzisa imitshina ye braille ukuze bekwanise ukubala. Nxa sikhangele umuntu ongaboniyo, nxa kule text laphana ebhaliweyo printiweyo ngama printer ethu lawa yena yabe ngaboni, yabe senida o braille. Lezinye izinto nje eziyabe zinceda ama alarm akhulumayo for abantu abangaboniyo, izinto ezinjalo. So ama assistive devices lawa ancedisa abantu abakhubazekileyo ukuthi nxa bephila on a day-to-day basis bengabi lokudependa kakhulu kwabanye abantu, kodwa bekwanise labo ukuthi bebezenzela izinto zabo. Nxa sikhangele izinto ezinjengabo braille, umuntu abesekwanisa ukuthi ezivalele izinto engazange ebize omunye umuntu ngenxa yokuthi kaboni.
Ngalesi sikhathi intengo yempahla iqhubekela phambili ikhwela eZimbabwe, isinqumo esithethwe ngohulumende lesi siphathisa kangakanani abantu abakhubazekileyo ikakhulu abasakhulayo?
Le ekuthiwa yi-economic cost of disability, sibona ukuthi kulezinye izinto eziningi abazithengayo. Nxa ungakhangela umuntu for example ongahambiyo, uyabekwanisa ukuthi maybe kwesinye isikhathi uthenga ama-adult pampers, uthenga lazo ezinye izinto zokuthi zimncedise ama-catheter lani okuyabe kumncedisa. So at the end of the day abantu laba aphila bele member ele disability baspenda more money. So nxa sesikhangele vele yibo abacina sebehlupheka empilweni. So nxa singakhangela abantu abatsha, sibona ukuthi bona basasesikolo njalo bayabedinga ukuthi behambe emsebenzini, but nxa izinto lezi zidura uyabe ngasakwanisi lokuthi efunde eyenzeni ukuba included nje kusociety.
Sibona njalo liqalisa uhlelo elithi yi-Campaign Against Budget-Related Communication Pollution. Uhlelo lolu ngolwani, luphathisa njani abantu
ukuthi babekwazi mayelana le-national budget? Njalo sibakhuthaze ukuthi bedinge i-information kumbe ulwazi olweqiniso, njalo ukuthi betshele abantu iqiniso. So nxa singakhangela kwesinye isikhathi sikhuluma ngendaba yethu le yama-assistive devices, lizathola ukuthi intengo le kumele iyehle nxa kuyukuthi abantu kade bethengisa ama-assistive devices kade sebekhwezile, kodwa uzathola ukuthi ama-prices lawo azagcina selokhu esenjalo. Bethatha i-advantage yokuthi umuntu okhubazekileyo yabe ngakwazi ukuthi i-VAT le isikhitshiwe.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo nkosazana Samantha Sivanda owasungula inhlanganiso ye-Signs of Hope Trust. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Mutabo Kancube.
So ngakhulu Thabo Kancube, ungathinela kusasa jahala kithi. Wezemidlalo intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela ingxoxo ayenze lwaye ngumdlali womdlalo wenqindi uMeluleko Indlulube. Wakhangelwe ukuba uzakwenza izimanga ngesikhathi esakhula, kodwa wagcina ejiya umdlalo wenqindi ngoba engatholi imidlalo.
Umgrube uqale ukudlala umdlalo wenqindi ngo-2003 leminyaka elithumi yokuzalwa, lapho abekhona lilunga leqembu elizilolongela eChaka Youth Center elokitshini lasemakhokhoba. Ngalowo mnyaka uhle waphatheka umncintiswano weZimbabwe National Youth Games oqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo, lapho athole khona imendulo yombala wesiliva. Uthe esethe hluthu beyingxenye yeqembu ebelimele idolobha lakoBulawayo kumncintiswano ofanayo oqhutshelwe edolobheni lasemarondera.
2009 Marondera kuma-National Youth Games. That's where abantu abaningi abaqalisa ukumbona khona, abaqalisa ukubona ukuthi hayi kanti umfana lokhu kulesiphiwo esingaka seboxing. Ngokudlala kwami khona le Marondera 2009 National Youth Games, ngabuya le gold medal. Sahamba kuma Champions of Champions around bo November December khona ngafika ngaba yi-champion yephini we-division. By that time ngangoya 45 kgs. I-first weight yam it was 25, vele kwakukhatshana iphini weyijaka abantu abalula. Sesesifika ku-2010 ngadlala ama-National Youth Games eHarare, ngabuya le gold medalist futhi again.
Ngemva kwalokho umqeqeshi kaNgulube uMuyi uPhilip Striker ukhethe ukuba uNgulube echiye ukulwa eli amateur abe li-professional, njalo uthi lokho kwamlethela ubunzima obukhulu.
Around 2010 coach Phillip Striker decided ukuthi thina sijoyine professional boxing, ngoba lathi sasesizibona singabantu ukuthi hayi lathi sesingakwazi ukudlala ku-professional. Ngakuthena lo fana wangidlala naye kwakuthiwa nguNtando Sibanda, ngadlala 1-1. Sahlala isikhathi sitrainer singatholi ivili game, ngahlala sibili isikhathi ngingadlali boxing erinini, trainer trying to find ama sponsors, trying to find ukuthi yami ngathola njani game as a professional boxer uyihlula. So the second game yami it was 2018 angizange nganza kuhle because umuntu engangidlala laye wayesedlala kakhulu ama game e professional mina ngase ndama brackets. So that's where in 2018 engaluza khona i hope about boxing.
Ongadlali kutsho ukuba ungulube ubengaselayo indlela yokuselela imuli yakhe wasekubona sekufanele ukuba adinge umsebenzi.
Unfortunately, hayi izinto zangezihambe ngendlela esifuna ngazo kwesinye isikhathi. Waswelakala ama sponsor, waswelakala into eziningi. Ngabe sengidecide ukuthi njona ngaliboxing yali sport yebe sekhasi. Mana lami ngingumuntu ngizamazame ngidinge something okokwenza ukuthi lami ngiphile. Just because iboxing ayisangiphilisanga ngendlela engangifuna ngayo. Kwakuyisiphiso sami ukuthi lami ngabe ngiyadlala ngifana nabo oMayweather kodwa zange unfortunately ngalitholi ithuba lelo. So ngadecide ukuthi hayi no, let me find a job because by that time izinto zakhona zazinzima because ngiyabe imali lengifide ifamily. So kwakungasakwanisi ukuthi ngibuyele kuboxing just because ngase ngindefamily. So that's why I come here to Highlanders. Ngafika ngaqhatshwa lapha Highlanders as grounds me.
Ungulube wayafikisa iminyaka engamashumi amathathu lambili mhla zingamashumi amabili lesithupha kuyona le nyanga kaMbimbitho uthi kuyisifiso sakhe ukuba ngabe umdlalo wenqindi uyavuselelwa ufane njengakudala. Lapho athola khona ithuba uyavakatshela amaqembu awomdlalo wenqindi endaweni ezijiyeneyo edolobheni lakoBulawayo ancedise ukuqeqetsha abadlali ikanti lalabo abamlanda lapho ahlala khona uyabancedisa. Ngimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyakholo Njanji, ungathini lokusasa, ake sizwe ezomculo.
Jina siya tanda uyipinji ya mistanda sa
Sarbonani balaleli labalande libe Studio 7 ikamalami mna ngiwumeru sikhumalo umhlabeleli we jazz Afro jazz actually let me say ngithanda ukuthi ngilibingelele lonke ngithi linjani ukuphila mina ngihlabelela ngikhona pha eZimbabwe eHarare just to be specific. So gatesi ye ngise studio I'm actually preparing yalungiselela eli ngathi mina ngesikhiwa isingo engizayiletha umnyaka ungakafiki phakathi laphakathi kumbe ngithi kuboJuni khonapho izabe selilawo umculo ovelela kimi. Mina hayi ngilithanda lonke ngithi ngali ngaba lokulalela okuhle okwathesi ngithi lisale ngenjabulo enkulu uNkulunkulu alibusise lonke.
Solo lok bengino malume wakho telling me all the plans he has baby ansalane khaya
ubuthongo bomuli ekhaya
ubuthongo musaspani ansalane khaya
ubuthongo bomuli ekhaya
ubuthongo musaspani. Jina siya fasa uyipinjia mistando sam utando lo amigu westandwa is like pure silver umama wako stando sam se duza stabiliko.
Lo umculo ke wakakhumalo kuya kukhumalo phela indoda eqhasa kudala ukucula kodwa ke siyambonga kakhulu. Singagqibi uhlelo lwami namhlanje wodi sikhangele bese lazo umongameli Emerson Mnangagwa ukhangele ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu kulandela ukuthuselwa ngowathi kule bhomba elithiwe eVictoria Falls Airport. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisa umthembo Steve Gibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.